Abanye abaswela ubuthongo bathi kuqala ebusuku lapho umuntu ayabe elokhe echugula alale okwemizuzwana aphaphame njalo engasela buthongo. Ingcwethi kwezempila kahle uDokotela Mandla Mvundla ongu Epidemiology and Disease Control Officer kobulawayo kugatsha lukahulumende uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wokuswela ubuthongo.
Ukwehluleka ukulala kumbe ukungalali kuhle sikuchasisa sithi kuba zimpawu ezimbili ikakhulu. Okokuqala ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi ulale kodwa uyabe usehluleka ukuthi ulale. Then okwesibili uphawu lwesibili ukuthi uyayenelisa ukuthi ulale kodwa ukuthi uthole i-quality sleep uyabe njalo usehluleka. Okwesithathu i-combination of both of ukuthi wehluleke complete ukuthi ulale kumbe ukuthi uswele ukuthi ulale isikhathi esifaneleyo langendlela efaneleyo.
UDokotela Mvundla uqhubeke wathi ukungalali kuyaletha imikhuhlane.
Kuyanceda emzimbeni, it is very important ukuthi umuntu athole ukuphumula kumbe a good quality sleep ngoba kuzayenza ukuthi abe le span of concentration eqondileyo, abe ngumuntu ongayenza ama-mistakes and abe o-healthy. Kuyabe elempila kahle, a complete physical and mental health. Nxa ungela ungathola ubuthongo obuhle sinazela ukuthi your physical health will suffer and also your mental health will also suffer.
Unkosikazi Nokuthula Mpofu uthi ingane yakhe ilala nzima.
Ngilomntwana omncane uselenyanga eziyisithupha. Sesinanzele ukuthi ulala nzima. Ngesikhathi kumele alale uyabe ekhangela efuna ukuba sidlale laye. Ngapha ngiyabe ngimele ngivuke ngi emsebenzini. Ngicina ntshona sengisebenza nzima ngesinye isikhathi ngiphambanise emsebenzini kumbe ngizizwe sengilobuthongo.
Isakhamuzi sakobulawayo eChabalala unkosikazi Sikhululekile Nkomo uthi ubuthongo ubuya nzima.
Sengile minyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu ngilohlupho lokungalali. Ngicabanga ukuthi kubangelwa ikukhula lokucabanga abantu abami abatshonayo ngesikhathi segugurawundi ngoba kuyangidla angilali. Abanye belele mina ngiyabe ngilokhe ngichugula ngilalela kwelikhatshana.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba iWorld Health Organization ithi inani elifika amachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% labadala abaleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kusiya phezulu lihlaselwa ukuswela ubuthongo. Ebantwaneni inani elifika kumachumi amane lantathu ekhulwini 43% lalo liyaswela ubuthongo njalo phakathi kwabantu abalichumi oyedwa ulakho ukuswela ubuthongo. Abezempila kahle bathi isimo sokuswela ubuthongo siyelapheka ngokuthatha amaphilisi kumbe ukudinga ukulala kuhle. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.